ezedlela emtshina ekeli cabangela ukuthi khona ayikho ezedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Ezibhedlela akulamithi baba, ezibhedlela kakulangubo, ezibhedlela kakulakudla. Like kulesinye isibhedlela esifike kuso kuthiwa imakumbe hospital, kunengubo kuthiwa ngezika-1946 esezisefeke zile zikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinkulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempila bekutula ukusikhangeleli ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube neleyo. Hayi, akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lona kumi njani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababesebelethwe sebephanjaniswe yizidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza umsebenzi wona lowo ezibhedlela yakula, ama-nurses ethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kamazwe. Izibhedlela sekuthenga ukuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathwa bathole usizo ngabale mali zabo laba, thina uzulu wonke bekuhlupheke esibhedlela kulandela abangasinceda ngayo abezakamiza baningi sibili. Omunye nje kumbone lawe ngamethu engatshelanga, but kuncedakala kwakhona kuba nzima. Kuba nzima ngoba nama-rehab awakho lapho kuthi abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu mbona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe, ngoba umnotho nxa ushile akuna lapho kungadlela khona noma yini, ngoba into yonke iba khona ngokuthi thengiwe. Nxa imali ingekho kuthenga ngani bani? Umnotho welizwe yodwa le konke khonoko.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle, selibhodile labona indubo ezikhona, pho kuyini elikhangelela ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uzulu laphana enelise ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Antiyalazi ukuthi umthetho uhamba njani. Nanqabi ukuthi abantu sebebhodile sathatha konke esikuthathayo ngikhona sesizahamba lakho njengekhomithi siye kuthebula kwehawu imove ibe yi-motion sikudibhethe kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumende angakuzwa ngcono nxa sekuphuma kuhawuze fashen.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zezibhedlela?
Indaba zezibhedlela sifuna ukuthi ngasiyafuqa sikhuthaze ukuthi itreasury nxa ikhipha imali, imali eningi yayiye ezibhedlela ngoba impilakahle yomuntu iyahamba uqala ukuze senze into esikwenzayo kumele sibe zilile. Imali ngobuningi kayihambe iyefakwa kuhealth sector.